Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje
sabona ukukhathwa kwefundi uma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement.
Vamelele abantu abaningi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe.
Nabanye bezizazithengelela kushashe nalala ibhabhata la kudala sizifikele ngayo ngoba lesithiwa leyo belikwanisa ngamathiwa phela abalimali kakhulu.
Abalimi bathi kabasoze benelisa ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Vamelele abantu abanengi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe. Kulabanye abathi uTrump lakho kwesula izijeziso zenotho ezethezwa inkokheli yebandla leZANU-PF labanye. Njalo kulabanye abathi akula nguquko eza kwenziwa nguTrump eZimbabwe. Gazange esule izijeziso ezethezwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kukhangelelwe ukuba uTrump lakho ukuphungula imali ayinika inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza kuzwekazi le-Afrika njengalokho akwenza esembusweni. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lomnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama-Democrats.
Inkinga esilayo kakhulu e-Afrika ukuthi asilabuthungameli obuqotho emazweni amaningi. Lama processes ethu okuzibusa awahambi kahle. Yebo kambe bayakhala ngama issues anje nge-interference ukuthi amazwe angaphesheya ikakhulukazi le-America liya interfere libe selizenza lokho abahlala bekuthi ngu-prefect. Ukungena kwamnumzana uTrump angiboni kungaba le effect kakhulu ngoba ngumuntu esesike sabalaye for iminyaka eyi-4 ngithi term as a president. Ngesikhathi sakhe there wasn't much in terms of ukuzama ukuqondisa izinto ezithile zona le Africa. In fact sabona ukukhathwa kwefunding kuma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement. So ngibone ngani sizaqhubeka sisiya kulelo hlelo lokustopa ama programs especially ayiqalwe ngama Democrats especially ayiqalwe ngu President Obama in fact. So ngibone ngani kule uncertainty ethile ku sector ye civil society ebithola ifunding from ama American organizations kunye le USAID.
Kwenza ngisikhangela kuyo phambili kumele kwenzweni xa ukuthi vele eza kwenza khonoko.
Well, kulutshwa lokwenziwa ngaphandle kwelobbying ukuthi i-administration yakhe iwubhekisise isidingo sokuthi kuqhubeke nge-funding especially kuma-issues e-civil society lawo alokwenza nge-governance ayo azaba affected kakhulukazi. So, well, sikhemba ukubana kasoza atshintshe kangako kuma-diplomats abayiwa kade beqhuba lezinhlelo ngaphandle kwalokho ayikho into engenzakala bangakusebe stopa i-funding that's it akula into engenzakala.
Lo ngumnumzana Fortune Lalazi osekela ibandla lama-Democrats obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Greta Svanda othakazelela ibandla lama-Republicans.
mina ngibona uTrump ngendlela abe campaigna ngayo umuntu odingayo kakhulu ukuthi democracy ngabe iyakhula kumazwe wonke ehlokomisa futhi lodaba olokuhloniphana. So inxa yesithi ngikhangele engibona sengathi mina angeke avale ifunding efana nale yama civil societies apromota kakhulukazi inkululeko yabantu. Xa sithi ngiyamuzwa kuma campaigns akhe ngaphandle kokuthi nxa ezathi esephakathi njengoba nathi esephakathi engatshintsha, kodwa nxa ngimuzwa mina ngimuzwa engumuntu opromothayo uyakuzwisisa futhi ukuthi iAmerica futhi yiyo okumele ukuthi khona incedisane la lamazwe amaningi okungani kuthiwa idemokhrasi kayikho khona, kodwa ufuna ukukwenza lokhu ngenhlonipho enkulu ukuthi lapho efika kuwe ufika kuwe akhulume lawe njengendoda yalapha ekhaya, hhashi ukuthi abe sesithena hhayi mina ngiyisiqwanga yikho lapho ngifuna ukuthi wenze. So ke mina nxa esithi ngikhangele nxa engakulanda ngale ndlela akhuluma ngayo ukuthi uzohlonipha abantu, mbona sengathi mina bonke abantu azabalanda ngenhlonipho ngibona sengathi khona kuzokuba le ntuthuko enkulu kakhulu.
Nxa engasakwenzanga khonokho kuye sibanda, nxa engakwenzanga kuyathiwani?
Nxa engasakwenzanga kusho ukuthi sokuyingozi ke ekuphileni kwabantu, ngoba abantu kade bethembele kakhulu kuyona ingqwele. Nxa engasakwenzanga ngaleyo ndlela sithi iAmerica siphila yodwa, kodwa laye kuzampela nzima futhi ukuthi khona iMelika iphile iyodwa, ngoba iMelika ngeke iphile iyodwa, kubele ukuthi iphile ilabanye abantu. So nxa engasakwenzanga lokho ayikusho ukuthi iMelika izakuba lohlupho kakhulu, nomhlaba wonke ube lohlupho kakhulu.
Abanye bayisaba vele ukuthi kubuza qhumaqhuma indlelo kumazigamule sibili kungasali lutho, kodwa ngakwenza sibili khonokho?
Angiboni ngaleyo ndlela, ikakhulukazi abantu abesaba kakhulu yilabana abantu akade befuna ukuthi iMelika ngabe iyangenela kunhlelo zakwamanye amazwe ingahloniphi. Manje uTrump ubuya ngenhlonipho njalo ubuya neqiniso elokuthi hayi Dube into leyi ayilunganga ndodo eyenzayo, kodwa siza ngenhlonipho. Now ama-organizations amaningi kasebenzi ngokuhlonipha, asebenza ngobudlwangudlwangu ngoba efuna imali kuphela, okuyinto engalunganga kakhulu leyo. Kana sithi ngubhekile kakhulu uTrump ngumbona ezatshintsha kakhulu, ikakhulukazi kulezi nhlanga esezifuna ukusebenza ngobudlwangudlwangu ezifisa ukuthi ngabe lapho ezisebenzela khona akula lokhu zina kula kuthula. Kuza kuba nzima sibili kuzo lezo nhlanganiso, kodwa leziyana inhlanganiso ezihloniphayo ezisebenza kahle, hayi ngibona sengathi mina ngeke mise ukuthi khona izihlanganiso lezi zibe funded.
Umnumzana Greta Sibanda uthakazelela ibandla lama-Republicans eleMelika, ubexoxa eLock Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Njani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulivikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel, WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi abavotele ibandla lama Democrats eMelika balokhe belesithuli futhi bezibuza ukuthi kuyini okwenze ibandla labo lanqotshwa kakubi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo. Obemelele libandla kukhetho lukamongameli uNkosikazi Kamala Harris ungqotshwe ngumnumzana Donald Trump yena ozangena esikhundleni ngoZibandlela. Ukuhlazela lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukudliwa kwama-Democrats, I think ube kulama factors amaningi ngoba i-message yabo I think was very good for the population labantu abaningi, but ukuthi ukukhuluma kwabo lokuchasisa kwabo izinto zona lezo I think were lost in the sauce. Ngoba siyakwazi ukuthi ukutintsha okwayenzwa khona from umnumzana Biden to unkosikazi Harris, abaningi were not really happy with it within the Democratic Party. So khonoko ngantho akwakule sokufaka ama group amaningi khonapho, ngoba siyakwazi ukuthi ama Democrats lawo they have ama factions, i progressives, ama liberals, labanye ama centrists. So ama progressives labanye abanye I don't think they were happy ngokufaka unkosazana Harris in the race, ngoba bebefuna ukuthi kube lokuyi primary nje okungenza ngantho akulokhetho le veza ukuthi umbani who is the strongest horse to replace unomzana Biden. So khonoko I attribute it as one of the loss making decisions.
Kulabanye abathe ukunqotshwa kuka Kamala Harris kuveza sobala ukuthi elemelika kalimfuni umongameli ongumuntu wesifazana. Nanku sesike sabona njalo kunqotshwa unkosikazi Hillary Clinton laye enqotshwa ngoDonald Trump.
Khonopho I don't think that is iqiniso, ngoba mina mbona ngathiwa umama uHarris abantu bebengamazi kakhulu. She was a senator and attorney general eCalifornia, but ukuthi abakwazi nationally akulabantu ababemazi, and why vela from the west coast abacabanga khona ukuthi they are from the far left of the party. Ngawuthwa why vela in the midwest beni wise abale chance, but I mbona ngawuthwa first it's about gender and okunye it's about the region where she came from. Ngawuthwa why vela in one of the midwest or rust belt, hayi mina bembona ngawuthwa why abale le chance yokunqoba. Umuntu engimkhakelayo for that situation ngumama uVal Demings, lowana owayengu-impeachment manager for i-Trump first case.
Kukhetho lukamongameli ngo-2028, ngobani obona behamba phambili abangakhethwa ukuncintisa kulesi sikhundla?
Mbona mina oput Buttigieg, oGavin Newsom, mama uVal Demings engimkhulumele earlier, laye umama uHarris uyabe sephendukile, uMichelle Obama, labanye abanjengo Andy Bashir, uGovernor weKentucky, Governor weNorth Carolina uRoy Cooper. Yeah, ngantwa ngabaningi embabona bengama front runners wakathesa. So siyabe sesibona lathi ukuthi bazabuya la wapha amacebo to help them increase their chances to be elected. Ngoba sesikwazi ukuthi this is the last time uDonald Trump can run for the presidency. Next time uyabe senika laye omunye ichance yokuthi angene.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ubexoxa lo ntukamili Nkomo weStudio 7.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kubembula.
Kweze maphandleni, abalimi eNyamandlovu leTsholotsho esabelweni samathebelele North bathi ibiza imali ephezulu lonyaka inhlanyelo yomumbu, njalo kabasoze benelisa ukulima kuhle ngenxa yokucaka kwenkomo lamadonki kanye lendlala enkulu ababhekane layo. Ungqwele Duke weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bayakhala abalimi abathi inhlanyelo kayithengeki lonyaka. Inhlanyelo yomumbu isilinganiso samakilograms alichumi ayithengwa phose ngamachumi amathathu amadola eMelika, $27 nyakenye, isibiza amadola ngamachumi amane, $40. Abalimi abaningi bathi kabasoze benelise ukuyithenga ngenxa yokukhuphuka kwentengo yayo lonyaka. Isaka lenhlanyelo yomumbu eliyisilinganiso samakilograms angamachumi amabili lanhlanu lithengiswa phose ngekhulu lamadola $99. Uthi eliyisilinganiso samakilograms amahlanu lona libiza amadola afika phose amachumi amabili $18. Omunye wabakhala ngentengo ephezulu umnumzana Abraham Dlovu.
Ayintengo yehlanyelo iphezulu kakhulu, iyadura. Ikhalo yayo yokuthi abantu vele bagalile endlaleni, so ukuthi aphinde athi inhlanyelo futhi kuba yinto enzima kakhulu kumlimi.
Uyakhala lo mnumzana Phathisa Dlamini.
Iyadura yasinjani, asilaloduwana siyngasisebenzi so kodwa-ke njewasho kuliyaso bazakhweza futhi.
Unkosikazi Tryphene Sibanda olima eseCharlotte uthi ikhuphuke kakhulu intengo yenhlanyelo.
Uyabona inhlanyelo into eyenzakalayo ukuthi uyawufuna inini, so vele nxa ingaba njengayona le bo-38-39 iyabidura, at least iye singabe kubo-30 ngoba ngathesi nxa uyithenga ngale price, which means the next 3 times uzasizithengiwezi.
Unkosikazi Simiso Ndlovu oweyinsiza Village 1B uthi uzalinda ukuncedwa nguhulumende lonyaka olohlelo lwe-Presidential Agricultural Input Scheme. Isakhamuzi seTsholotsho umnumzana Mthulisi Khuphe uthi kasoze enelise ukuthenga inhlanyelo lonyaka ngoba iyadula.
Into ezasihlulayo kakhulukazi njengoba la kube indlala engaka asazi umba imali zakhona zizaneliseka ukuthi sithole leyo nhlanyelo ngentengo yayo ukuthi layo iyabibiza.
Kulabanye abathi bazakuya koBulawayo emkambo weShashe lapho abazathenga khona umumbu wokugayisa bewuhlanyele emasimini. Igogoko lomumbu emkambo lo lithengiswa ngamadola eMelika esitshiyangalombili $8. Isakhamuzi seyinsuza unkosikazi nomakhosazana Ncube uthi kungcono bethenge umumbu lo kulokuzama ukudinga imali yokuthenga inhlanyelo ehloliweyo.
Sinabanye vele sizazithengele kakushashe nalala sibili ibhabhata lakudala siziphilele ngalo ngoba lesikhiwa leli selikwanisa ngamakhiwa phela bale mali zabo. Thina semakhaya salikwanisa, so kuzithengela ibhakade lamkoshashe nhlanse lenkenya ngizimele emasini kungcono kakhulu. Akungcono kakhulu inhlanyelo vele asikukwanisa.
Umnumzana Mthokozisi Dlamini ofundisa ezokulima ekolitshini leLupane State University uthi akumangalisi ukukhuphuka kwentengo yenhlanyelo yomumbu lamabele.
Ngani kona inhlanyelo vele iyakhwela ngeminyaka ngeminyaka, kusiya ukuthi abalima inhlanyelo bayilime ngemalini ngoba kukhuphuka konke ama-fertilizer abawasebenzisayo lamanzi, cost of amanzi konke lokuyana.
Abenhlanganiso ezabalimi labo bethuswa ikukhuphuka kwentengo yenhlanyelo lonyaka. Umgcini sihlalo weZimbabwe Farmers Union esabelweni seMathebeleland North umnumzana Busani Khumalo uthi abalimi abaningi kabasoze benelise ukulima ngenxa yentengo yenhlanyelo ephezulu.
Kuzabulala isivuno lanxa abafisa abalimi befisa bethenjiswa ukuthi lezulu lizabe kuna kahle, kodwa abalimi abaningi soze isifiso zabo zaphelela emoyeni ngoba bengalakho kokuhlanyela ole abantu bazagcina sebesiya ekuthini sibuyele kokwenzelo sizilimele obhabhadla lethu.
UDlamini uphinde wathi kuzaba nzima kubalimi lonyaka ngoba inkomo ziyacuba ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi okubangelwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Baningi asebekhangelele ukuba bazathola usizo lukahulumende phansi kohlelo lwefumbuza intwasa input scheme lezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingungwele Dube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Sicubungula ukuthi impumela yokhetho lweMelika ithinta njani abesifazana.
sibonile abantu bevota sibefuna ukuthi uKamala Harris ewine, abanye befuna uTrump awine. But ekuhambisana khonokho ukuvota khonokho abantu bavote kule peace. Ibe lama results sephumile akula muntu ongene emastudini esiyachaya izinto kumbe bangumsindo kumbe bethaya naphandle ama neighbors ami ngabo ba support aba different from me but awukuboni ukuthi asoze sikhulumisana isekwenzekele sikwenzekele sesikhangela phambili into engifuna ukuthi isizwisise thina especially thina besifazana ukuthi singakhangela ukulwisa nakuka Trump lo Kamala Harris sibonile lathi ukuthi how saba encourage ukuthi how even thina abasifazana lathi kumele ngadim our light, we should brighten our lights as bright as they can be and go as far as lapho singakwanisi lapho esifuna ukuhamba khona. Singakhangela ukuthi asizobe sivunyelwe lokho sesivunyelwa lokhuyana, hayi ukuqhubeka phambili ukuba the best that you can be kuyavunyelwa and akula nkinga. And ngiyathaba nje ukuthi ngibonile ukuthi even though ikungena umongameli owesifazane kodwa khona phela kuhouse lokusenethi emparlamenti yalapha kula bafazi abakhona labo esizakhangelela labo ukuthi labo bazamelela izinto zabafazi. But one thing that engikuchazayo lakho ukuthi even though kula bakhona abesifazana abangasoma Republican labo even bonke even abafazi abangama Republican bayabe benikwa labo ithuba kuparlamenti khonapho bayabe benikwa labo ithuba lokukhuluma ukuthi ukunqakula ama-policies akhulunywa ngawo lawo ukuthi bezwakale lawo bekhuluma bengayisabi ukuthi bengakhuluma into engayisiyo engxenye umongameli uza kuthi hayi bazabe bayanika isikhathi esifanana lesikhathi esinikwa amadoda. Yiyo into ekuthi engichazayo yona leyo ukuthi noma abantu bengachazeka abantu bengacabanga ukuthi ngoba asila umuntu wesifazana editop kusho ukuthi ilungelo lethu kasoze libonakale, hayi liyasoqiniso lona lethu ilungelo lethu lokhu ikhona. Ngifuna futhi ukuthi ngithi kubanye nxa whatever you were doing before ama election nxa usenza umsebenzi wakho la yelo, keep doing umsebenzi wakho, always work as unto the Lord, not ukwenzela ukuthi ngoba nxa sekungulo umongameli mina sengenza so, nxa ngoba owamukawinanga sengenza so, hayi continue being yourself. Abafazi, we have a responsibility in our communities. Kasiyenzeni lokho esimele sikuyenze in our communities. Kungelandaba lokuthi ngubani ongumongameli. Thina in our own communities singabamongameli bona e-community yethu. Kasincedisana nanini, kasisupportana nini, and ngiyabonga kakhulu again ngethuba lokukhuluma. Amen.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane. Sokuyisikhathi sezomculo kusigaba sabaculi bethu ake sizwe uNtungameli Nkomo esethulela loludaba.
Semculweni ngingulipsi ngidabuka ePlantrade esigabeni sasempoweni eMavland. Ngiqala umculo last year okusho ukuthi sengilo mnyaka olezinyanga ngikule ndima.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami ngitholakala kulezi nombolo 0027 7794 1176. Ilizwe engikilo ngokuhlala ngiseBotswana.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Kubalandeli bami ngithanda ukubona ukumalani lapho kunzima khona lalapho kulula khona. Sengani inkosi ngalibusisa lingadinwa kweli kwenzayo. Ngiyabonga.
Kanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Bamelele abantu abaningi kubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uzakwenzelani ilizwe leZimbabwe. Abalimi bathi kabasoze benelise ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Olivalelisayo ngudaba kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.